Ikomiti yeParliamentary Legal Affairs kubikwa ukuba ikhulume ngodaba lolu labamele ibandla lePatriotic Zimbabweans Party. Babatshela ukuba badingisise indlela ababona ukuba kungenziwani ukuze izizalwane zeZimbabwe ezilala kwamanye amazwe zivote. UMnumzana Mpilo Mathuthu, umgcinisihlalo webandla leli, uthi basanda kwethulela idale leli ugwalo olujulileyo ule petition.
Ibandla leli lithe lenelisa ukuthi namuhla liyohlalisana phansi le-August House. Sihambisa isicelo sethu sokuthi abantu abaphila bephandle kwelizwe leZimbabwe kodwa beyinzalo yeZimbabwe benelise ukuvota. Ngemva kokuthi ummeli webandla lePatriotic Zimbabwe sethe wachasisa echasisela i-portfolio committee yona le Justice and Legal Parliamentary Affairs echasisa ukuthi kungani silesicelo leso njalo ukuthi isicelo leso sizasisiza ngani, sizanceda ngani abantwana abaphandle kweZimbabwe kodwa bengabe eZimbabwe. I-committee ithe ikuzwa lokhu yakuza eyayo imbuzo njalo yakhanya ingani lokhu kuzwisisa lokhu kade kusuggesta kumbe kubiswa kubekwa ummeli wethu.
UMathuthu uphinde wathi
uthe ngemva kokubeka kwammeli wethu basesithi kungenziwa kanjani ukuthi abantwana abaphandle kwelizwe leZimbabwe bavote. Ngalokho wasokuvunyelwana ukuthi i-PZ izasuka lapho iyophuma le ndlela ezijikelele ezizachasisa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi abantu bavote bephandle kwelizwe leZimbabwe.
Maningi amabandla afisa ukuba abahlala kwamanye amazwe bavote. Elinye lawo ngelikhokhelwa ngumnumzana Innocent Ndibali ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe. UNdibali uthi kuqakathekile ukuba abantu bonke abadabuka eZimbabwe bavote.
Siyafisa ukuthi uhulumende eqalise inhlelo zokuyenza i-voter registration kuma different countries, eqalise inhlelo zokufundisa abantu ngamalungelo wabo okuvota, ngoba thina as understand ukuthi kuyini ikuyini okuwehlula uhulumende, ngoba uhulumende wethu ulayi capacity. And mina njengeleader ye-EFF ngile belief yokuthi uhulumende wethu uyakwanisa ukuthi elungise inhlelo zokuthi abantu bonke jikelele bevote. And because i-politics yeZimbabwe e-government leko opposition sitshintshile, Si politics yokuphikisana kodwa singathethisani, ipolitics ye development, ipolitics ye peace.
UMnumzana Joseph Juma osekela ibandla leZANU PF uthi uyakusekela lokhu loba nje esithi kumele udaba lolu luphathwe ngemfanelo.
I-diaspora vote lilungelo labantu bonke abahlala phandle kwelizwe leZimbabwe. Kuqakathekile ukubana kulungisiswe ngendlela epheleleyo. Into engamane iyenzakale kuphela yikubana kwenziwe ngesiphangephange kumbe ngendlela engahlelekanga ezagcina iveza ukubana kugcine kusiba nalokhu abakuthi ngama-loopholes, lezi ndlela ezingahambi kuhle ngenxa yokubana kujahiwe ukubana kulabantu abathiza sifuna kwenzakale khonapho.
UMnumzana Kindness Baradza osekela ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi kumele kuguqulwe imithetho kweleZimbabwe ukwenzela ukuthi abadabuka kweZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavote. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.